Sokulungiswe umhlabathi kwafakwa impompi zamanzi okuthelezela kwasekuhlanyelwa usaba lwamakhabitshi oluzinkulungwane ezilitshumi 10,000 esiqintini semcetshwa esigabeni semasiye phambili. Okulohlelo lolu oluqhutshwa phansi kolubizwa ngokuthi amalima loko olusekelwa luhlangothi lukahulumende weMelika olwe-USAID. Sokuhlanyelwe njalo usaba lwamatamatisi oluzinkulungwane eziyisithupha 6,000 okukhangelelwe ukuba kungalinywa kuhle okuzatholakala kuzathengiselwa uZulu emikambo koBulawayo lezinye indawo. Wayeluthakazelela kakhulu abalimi uhlelo lolu. Unkosikazi Philita Chuma, ongusobhuku emcetshwa njalo oyingxenye yamalunga ohlelo lolu, uthi kule mizi engamachumi amane 40 elima endaweni leyo kwagwetshwa isibholane kwafakwa lamatanka amanzi.
113 imizi le yayibhenefitha emgodini. So ngokunjalo bathe sebethesile amanzi babona ukuthi umgodi lo odliliweyo ulamanzi amaningi kakhulu. Bathi amanzi la maningi kakhulu sekufanele ukuthi silenzise irrigation. So kwaqaliswa ke ukwenza irrigation, basiphathela impompi, osamende, ojojo tanka, ama-hose pipe okuthelela.
Umgcini sihlalo wekomiti ebona ngokulima emcetshwa irrigation scheme, umnumzana Thembelani Khumalo, uthi kabakhangelelanga ukuthola amabele okudla kuleyo ndawo, kodwa bafisa ukuthengisa bazokuthola ukwenzela ukuzithuthukisa.
Sizama ukucreate amathuba omsebenzi. So esikukhangelele kakhulu, sikhangelele ukuthi abantu benelise ukuthola amasento okuziphilisa.
Amalunga ohlelo lolu abhadala ithumi lamadola emoli inye ngayinye ewuthenga inhlanyelo njalo babuthanisa imali efanayo kwenyanga ezintathu ukwenzela ukuthuthukisa imicetshwa irrigation scheme. Kuningi okufiswa izakhamuzi zakulindawo. Unkosikazi Nozipho Chuma yena uthi ufisa ukubhadalela abantwana imali yezifundo kunzuzo azayithola ekuthengiseni izilimo lezi.
Ile ngabantwana abafundile abangcono ngoba kakhulu ukuthi laphithile abantu abethu abaningi abafundanga ngenxa yokuswela esiyikhokhoza.
Kuningi kulezi nsuku okunceda izakhamizi endaweni le. Unkosikazi Judith Chuma uthi isibholane lesi sibancede ngokubalethela amanzi eduze njalo lezifuyo sezinatha khona. Unkosikazi Sifikile Sibanda uyakusekela lokhu.
Lakithi sokurayisi ngalela inkomo zethu sesilamanzi lathi sesilamanzi akuphela problemu yamanzi lesiyabonga sa kulento ezakeleyo amanzi ade sathatha khatshana kakhulu.
Umqondisi we-amalima loko umnumzana Dominic Graham ephendula ngokulotshiweyo uxwayise abalimi ukuthi belime amatamatisi, ibutternut, lamakhabishi ukwenzela ukuthi bethole imali eningi. Uphinde wathi ukubambanisana kwabo le-USAID kunceda kakhulu ekuthuthukiseni abalimi kanye leZimbabwe. Ngimele isitudiyo 7 seCholocho, ngingungqwele Dube.